Yeah, abantu mina ngilaba ngakhomunicator labo sokulesikhathi but ngibona kuphuma emaphepheni namhlanje angazi ukuthi bekubandeli. But ngihamba sicwasisele ukuthi no, hayi mina sengicabanga ukuthi kengimi ngiconcentrate ezifundweni ebengiziyenza. Ngithi South Africa ngizistudy law kwakhathesi. So ngaceda hayi ngibona ingane isikhathi sengisiqeda ephathini sesisikhulu kakhulu sesiphambanisa izifundo engifuna ukuziyenza. So nxa sokuphuma emaphepheni namhla sokuphuma sokulama-connotations amaningi. Asebefaka bona bephathe ukuthi hayi vele kube sengamncini ube ngumuntu we-tribalism engumuntu we-factionalism. Mina ngikoda ngangithe hayi ngicela ukuhlala phansi madoda ke ngikhangele okunye lani libe lisenza okunye.
Khona kuliqiniso yini ukuthi kulo daba lokubandlululana ngemhlobo lwe-tribalism ebandleni?
Kukhona ngiza kubeka ngendlela mina ngu-understand ngaye ngubona ngayo nxa ngiba ngingukhangeli kukhona kwamanye ama-provinces kwamanye kakukho besikubona kakhulu thina sinxa kule region besikubona kusenzakala kakhulu koBulawayo kuthethiswana kutshelwana amashona amaNdebele sihlokuhlonitshwa iy'nkokheli ezikhona kusebenziwa into eziningi kukulwiswana kokuphela but kithi ngapha emathebeleni south lapha mikade ngiwu-chairman khona ngiyathaba but kusho ukuthi thina besiku-avoidile singela ama-factionalism nala besingela tribalism besizamile sithi sikulungise but besikuzwa koBulawayo sikuzokuhluphana emasiko sikuzwa ukuhluphana eHarare kanjalo kanjalo but ikhona sibili element ye-tribalism ephathini.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani elakusasa lebandla leli linjani? Nanku siyabona bakhona abanye abaningi asebesukile.
Ngesingami mina bengibafisela inhlanhla sibili futhi Chris ngoba besika sabayamukela thine sasiku-opposition. Sabathatha ukuthi sibafake bejoyine ku-opposition cathi sizancedisana ukuphakamisana but sokusuke kwaba lama-differences wona lawo okuthi njengami ngithe ngikhangela ngathi ngapha ngilezifundo ezizime ezingiphetheyo ngapha sizama ukuthi sifucele umsebenzi lophambili kodwa phakathi kompana kulabantu abaningi abadonsele emuva abalisele into ukuthi iye phansi. So sathi why isichitha isikhathi sethu khona lapho ngcono ngiconcentrate entweni ezangisiza kusasa kulokubambelela entweni okuliwa khona kungakhanye ukuthi iyanga.